Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kumabaza 2024 ngokufutube endaweni zethu lamhlanje ibhanga lezi ze Bank of Zimbabwe lithi elimise amakampani ambalwa usebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngezisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugudeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-$13.5 for $1.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe izigi. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumilane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la noma nje kucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi woma nje idola elilodwa elemelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Emkhambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni kobulawayo Nkosazana Charity Mpofu ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkhambo wensitha.
Into enzakalayo ngemali yakithi leyo eZimbabwe esingathi izigi awungeke ukuzwisise. Kodwa okukhona ngezigi ukuthi ivele yona izigi ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesilezigi. Ama-rates akhona ade avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngezisebenzi kahulumende izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini ngaze uhambe ufuna ikhokheshi yemalini ngaze uhambe ufuna i-foreign currency yemalini ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi ivela ngaphi onguye okontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha mpofu akusiphatheleni ncane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni yikuthi imali i-foreign currency ingaba kudimandi yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba kudimandi njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants. Ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. So kukhweza ke udimandi ye-foreign currency ngoba yilowo lalowo wenza i-civic servant, wenza yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abanembaba befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya nge-demand ye-foreign currency. So mina engikubonayo ukuthi ama-rate isikhathi ngamandla ezigi awiswa yidemand yeforeign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi iforeign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa iforeign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla koBulawayo. Sixoxe laye esenkulumane. Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kanye ne-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxe lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yithi esesiqalisa futhi imshikashika ngoba amaZimbabwe siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa yikuthi uthi umkhono wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hayi izintwela siyibulalena siyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu, anti kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele, wena busulithengisa izigi lapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa ama-shops ngaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolobhens. Ulobhens akuthengisele isinkwa lesiyana abesekunika wena ngedola kumbe kunike nge-86 cents kumbe kuyenike ngemalini, ubusuthengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulobhens ihamba athatha imali nge-13 zig. Kulapho uqaisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini. Okwezitudini lokhu kanti kwabusobonakala ukuthi sizithwalele izimali zangkhona ezandleni othini lapho esiphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu, phela siyabona ukuthi iziki yangkhona leyo kubona vele kukhanya phela lokuthi kuhamba njani.
Iziki kaba akube le-Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki i-rate engekho e-bank. When you are trade uhambe wathenga iziki kakho wathenga lokho okuthengayo. Xa isihluko athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi bathengise bayoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengise isinkwa sago Bakers Inn, Lobels, what, umbo labo nonemba gcwele lapha eZimbabwe. But buze usithi wena 20 zig nguwe ososenza i-inflation, nguwe osukonzerisa i-inflation, yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe, ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje, kufonywe enye i-organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho. Ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngiyenika abantwana bami lo first thing eyi-13 zig ibisithiya kuba yi-20 ngokuthina ule chance yokuthi izigi leyi ngene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokhu ngiphinda, izigi leyi ayisoze iluse i-inflation ingakasekhulethi. Isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni, then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kolapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patrick Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxe laye ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala elethiswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ucatshangelwa ukuba wahlawula imali owesifazana othengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi kankasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawale Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula ele Russia lingathola uncedo lezikhali kulandela okwethulwe lidale le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamathumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa ngombukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nguPhilani Ncube weMatibelelindi Cultural Awards. Sizabe sile umthwenti cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibelelind jikelele, ama-weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele Botswana. Kusenjalo sidinga ukuchaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamaphishane mfowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu, njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibelelind ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibelelind jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinoNtukamini Khomo.
Sangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongele isipho sempilo uba singenele kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila uze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje lapho esabala khona ku-Exodus 14 ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngobana yilowo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantu ababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulwe lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo. Labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezishiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina amafishane, uNkulunkulu-ke ingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantu hamba abayisrayeli besuka eGibhithe beseKhenani, bona babecabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu enguNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje bangazi bangena phakathi kwenkinga. UNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. UNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo, kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lo nokuthandaza kuye njengoba uMose esitsho uverse 14 uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova ngoba yena akalali engutsho ikuthi abantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe ngazothatha into le uthi yimap ukhangele ukuthi iGibhithe ingaphi ukhangele ukubana iCanaan noma iPalestine ingaphi uyaphucula kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu uNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwaIsrael badabule phakathi kwalo izikepe zazingekho babengasoze benele mhlawumbe kanti lempi kaFaro yayisiza amahashi yabo bonke ukubana bababambe bababulale babuyisele ekugcineni bafika ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu baswela ukubana kuzahamba njani zihlobo zenkosi ezithandekayo ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu yizitha zinkinga njengoba silazo akukhathale ukuthi inkinga bani ibunzima bani kodwa kuyasilandela ukusibandezele ekhoneni abantwana bakwaIsrael sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo kuthi wathi kuMose phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi abantwana bakaIsrael bachaba emhlabathini owomileyo uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye ngokholo olufana lalolu uMose alwenza lokuphamisa induku uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni ndana asikhuleke Thixo ezimanga simangalise empilweni zethu uzube lathi izikhathi zonke amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo sesizwe ezabatsha
Siyalambela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqhakatheka kokusetshenziswa kwemichina yakulezi insuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekuhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqhakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-internet but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya njalo ungakhangela emakhaya akula internet akula amagetsi njalo even lama-teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni izikole ezemakhaya azila i-internet
i-internet izifundi zisebenzisani kuyini okwenza ibe yinto eqhakathekileyo kulezi insuku
asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet ama-research ayenziwa ngabantwana ama-projects ayenziwa ngabantwana okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project konke kuyenziwa e-internet but sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya
kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi
yebo sibili liqiniso lelo kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba ngoba ababalisi abasemakhaya akabala i-access to internet njalo bangena emadolobheni kumbe kanye nenyanga so vele into se internet bahle bakhohlwa ngazo nxa sesikhangela ababalisi abasemadolobheni sibona njalo ukuthi bayasuza bayasuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba lelo
Nga sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku. Ikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube le ntuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sikhangela ukuthi kube le awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Ikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
Sasibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le-internet ihambe kahle kahle ezikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-internet lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Iye siyabonga kakhulu ke Dabo Kancube ungadinwa kusasa. Wezemidlalo, iqembu le-Chicken Inn namhla linqobe ele-Highlanders Football Club 2-1 emdlalweni we-Castellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manika Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza usehlala kweleBhilitane. Ake sizwe ixoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi wathuma ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints amazulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhoza ngihamba kwayadlala kwaHighlanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaHighlanders ngisahlalanga isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leHighlanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iHighlanders, but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkatha wazalwa koBulawayo, wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 aweBulawayo, which is iZimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and iZimbabwe national team. It should be unfair for me ukuthi ngicompare ngithi maybe the standards have dropped, maybe the current players, they see that as equality, but on my side maybe I see different. My main issue is mainly junior ama junior programs which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuli Swa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu ezibaphi.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhora ukuthi silibone li, you know, likhula lisaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgaza ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgaza uyadlala ibhora lokuzilibazisa eBhilitane abuye aqeqeshe abasakhulayo. Team in Studio 7, ikamela mu Ezra Jesus Band.
Yes, siyabonga kakhulu ke Jesus le themba lokuthi uzoba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeneni sibone.
Sanibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree. Lapho engazalelwa khona umama wami laye wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana lapho engakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi ngibased eGermany, okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi imedia tour yami lapho eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo ngayenza Sky Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza masterclass, and then ngase ngisuka ke ngisaqalisa eSouth Africa Media Tour. Ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban. Sayenza ama-radios eDurban, sayenza oJoburg, oKhozi FM, umhlobo wenene. Lapho engabe le-live show also kuma-platforms abo, ama-social media kumhlobo wenene. And sayenza ama-TV shows, ama-interviews, o-SABC at Sport, SABC Morning Live, o-Trends. Ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenzisa Europe, ngaya ePortugal, eGermany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza Cape Town manye ama TVs, ama radios, and then ngasenza eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo. And then ngabuyela njalo ngaye Botswana, ngayenza imedia coverage encane ePula Power or Flavor Dome ku BTV, Botswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers, ngaperform njalo kuna lapho kuPula Power leFever Dome. Ukusuka lapho ke ngasenziya ngibuyela ngisiya eJohannesburg. Nga continue ke nge media tour esasiyenza ama radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenziya eCape Town ngavala i-show ama kuthiwa yini ama imedia tour ngavakatshela iBridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza i-masterclass ngayenza labo Hectic 99. And then ukusuka lapho ke ngasenziya eBotswana njalo ngavakatshela iChildline Giving Back to the Community nge-foundation yami SAA by Nomina. Sadonator ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishota, ngaspend i-day labantwana nge-Christmas kuhle. Into ezibuyayo kathesi njalo njengoma lo Sean Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video layo. Into ezinye ezibuyayo kuredefine brand, building a professional team, le new management kathesi e-Europe njalo, siplan i-European tour, i-African tour, lama collaborations internationally, sisebenza ama projects a international kathesi, angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikhulisayo enjabulisayo njalo i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing. Ngiyabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that. Njalo nokushuthi i-video naye. Yeah, this is into ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sithi uyajuka-juka lapha nalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lethi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzise ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathengi abathengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela kukudeka kwesisindo seZiG. Sikuba lapha uhlelo lethu lolamhlanje. Oliver lesemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo keeps dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.